Umbukiso lo uletha ndawonye amakhampani amaningi kakhulu aphathelane lezokulima. Amakhampani, for example, atshengisa esingathi nangesikhiwa ama-innovations in technology, imitshina yokulimisa leyo. So silakho ukuthi siyibone imitshina leyo, ama-farmers alakho ukuthi ayibone imitshina leyo, bakhompeke le mitshina abalayo already, babone ama-changes asehamba abakhona. Likhumbule ukuthi khona i-aim lapha ukuthi sikhweze sikhulise isivuno sethu, sisikhulisa sinjalo ama-costs kumbe imali esizifakayo zibe ngaphansi. So kuqakathekileyo ukuthi siyibone imitshina leyi. Okwesibili engoba kuqakathekile ukuthi amakhampani la kumbe ngithi umbukiso lo uletha ndawonye ama-companies wonke la, kuyanika isikhala sokuthi baxoxisane esingathi ngesithiwa yi-networking kumbe ngithi mna networking opportunities.
Xa sikhangela isikhathi umbukiso lo oqhutshwe ngawo, singaba siyisikhathi esilungele abalimi na?
Kwenzakala kathesi siphakathi kwe-drought le ebangelwe yi-El Nino. Bengizibuza umbuzo wokuthi but why now, why so le ibuya kathesi? Kodwa senginanzela ukuthi no, kulethuka elihle. The reason why ibuya kathesi ukuthi sibe fully prepared for the next season. Siyafundiswa, siyabona singakuthenga, siyabona singakukweleta, sesikuthatha, sesiyafaka in our farms, emakhaya ethu.
Yebo, bakhona abalimi abaphathiswe yilo mbukiso. Kuyiwa phambili, yiwaphi amanye amanyathelo angathathwa ukuze kwengezelelwe inani labalimi abaphathisekayo?
Mhlawumbe ayisithi sonke ama-farmers esingafinyelela ukuya ngathi eHarare nxa uthatha into account i-cost ekhona in getting there nokuthola khona kokutholayo siyabukisa. Umkhuleko wami yikuthi ama-shows anjalo nga ayacascada down to provinces. For example, such a national event ibe seGwanda, i-provincial capital yeMaksouth, komunye umnyaka kurotate. Yes, kurotate. Why? Kwenzela ukuthi ama-farmers amaningi abe namathuba okubona lezi zinto, abe namathuba to network directly with ama-stakeholders la abuyayo ukuzoshokisa